Lamhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemtheni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umpakisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziyiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and the blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthole ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizicathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa lamafunds ababa-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Bakwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi okungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyashitshekwa kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuyo babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenge amabele. Kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokola amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho okuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi kade si-advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso. Uhlupho esihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu bangabe bene-project or ukwazi ukusebenzisa insimu yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isekuwe nkosikazi Akbetorokwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iindizi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana labo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilinten okule-proten engani ithe gaqa hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlanyela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona bana grass, o sunflower, amabele, lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezisiba lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima nalokho sikonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi ubona ukuthi vele usulakho ukudla sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe ziyinkomo zakho kumbe kungabe ziyinkukhu zakho.
Lowo ngunkosikazi Sifiso Akbetorokwa ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.